Ela Zimbabwe lamhlanje linanze leli langa lingelinye lamazwe akhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu. Umgcini sihlalo weZimbabwe Human Rights Commission, uCommissioner Dr. Elasto Hilarious Mugwadi, ekhuluma kobulawayo uchaze ukuba ngesikhathi seCovid-19 kube lamalungelo oluntu athile athe ephulwa ezweni okubadida ingqondo. Umsekeli wakhe uCommissioner Dorothy Moyo uchasisa kabanzi ngelanga lalamhlanje.
Namhla kobulawayo besicelebrate i-International Human Rights Day. Sikhethe ubulawayo ngoba uhlelo lwethu lolu luqalise eHarare last year. Njalo injongo yethu ukuthi sihambe kuwo wonke ama-province. So ngo-2020 i-province esibuye kiyo ngiyakobulawayo. Bulawayo sibuyile sayenza what we call ama-quiz for ama-high school. Kulezikolo ezingu-12 ezikhethiweyo ukuthi zithi participate ku-quiz, ku-human rights quiz. Siqalise mhla ka-5 December. Izikolo ezingu-12 zaba ku-competition. Ngemva kwamhla ka-12 kwaphuma ingqungquthela ezingu-4. Iphumula, i-Evelyn, i-Townsend, le-Mandwandwe. Yizo izikolo ezibe ku-top 4. Namuhla bese kungama-final e-quiz yakhona. Lapho izikolo lezi ezingu-4 ezaphuma zaba zingqungquthela mhla ka-5 zibuye ku-competition. Indikimba yethu eyalonyaka ithi recover better, stand up for human rights.
Evula okusemthethweni ukunanzwa kwelanga le-International Human Rights Day, umsekeli kamphathintambo we-primary and secondary education olilunga ledale lephalamende eMatobo North u-Edgar Moyo ubonge kakhulu iZimbabwe Human Rights Commission ngokuqhuba uhlelo lwe-school quiz.
Ilanga lalamhla libe lihle kakhulu, ikakhulu sikhangele ukusebenzelana phakathi kwe-Zimbabwe Human Rights Commission, the Minister of Primary and Secondary Education, besebenzisa uhlelo lwama-quiz ukuthi umphakathi asisise ukuthi ama-human rights achoni njalo angalungiswa kanjani. Ngilethusa dabe khona lakade belayile emsakazweni kusakazwa lapha kuningi abakufundileyo ukuthini bangenzani ukuvikela amalungelo abantu ikakhulu abantwana omama lamalungelo abantwana ikakhulu sikhandele ukukhayela ukufunda kwabo sibalusizi kwesinye isikhathi njalo izikolo zivulwa kathesi ukuthi kulabanye abahamba besithi abantwana bangabuyeli ezikolweni kukathi kunje asikwazi ukukhona i-COVID-19 iphela nini asila date yakhona so kuqakathele ukuthi impilo kumele iqhubeke.
Ongene iSchool Quiz Festival on Human Rights Education lamhlanje kobulawayo uJunior MP eMagwegwe constituency uPhesi Sibanda uthi amalungelo abo ezemfundo athe ahlukumezeka ngenxa yobhubhano lweCovid-19.
Ngasikhangele ezemfundo okwezemfundo nje abantwana yithi thina silelungelo lokuthi sithole imfundo. Kodwa ke sizananzelela ukuthi isitha esiyiCovid-19 sesibuye ke sasinqaba ukuthi singasebenzisi lelo lungelo. Kodwa ke ngithi akube lamaqhinga azasetshenziswa ukubana sithole ukusebenzisa leli lungelo.
Unkosazana Thathenda Nyamukapa osakhulayo olilunga ledale lephalamende eNketa Mganwini ongene iSchool Quiz namhlanje upha umbono wakhe.
Ilungelo labafundi ngithi ukuthi sonke silale ilungelo lokufunda njalo silalo ilungelo lokuthi sithole imfundiso efaneleyo sonke njengabantwana.
Phakathi kwezikolo ezine ezingene umncintiswano wezemfundo iSchool Quiz kobulawayo lamhlanje ezibalisa i-Evelyn, iPhumula, iMandwandwe le-Townsend High School, iPhumula High School yiye enqobe ezinye yathola umvuzo wemali wamakhulu ayisificamunwemunye i-$900 yamadola eMelika. Leli langa lonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Recover Better, Stand Up for Human Rights. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.